Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthakazo mohle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 14 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla, umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zemathebeleleni koBulawayo namuhla bekhulumisana ngombhuqazwe weGugurahundi. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isolwa ngabanye abathika isoze isebenze. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labameli benhlanganiso zemathebelelende ezizimeleyo namuhla koBulawayo bekhulumisana ngendaba ezihlupha uZulu wemathebelelende ezigoqela udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Umnangagwa ufike koBulawayo izolo njalo uzahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo laba abaphansi komanyano abawubiza ngokuthi Mathebeleland Collective Estate House. Umanyano weMathebeleland Collective lo usandata buka phakathi. Ezinye inhlanganiso ziphume kuwo zisithi injongo yawo kaziboni. Umnangagwa uke wahlangana labantu laba njalo nyakenye koBulawayo. Ugwalo oluhlela okuzakhulunywa emhlanganweni wanamuhla olubonwe iStudio 7 luveza ukuthi inhlanganiso lezi ziza kwethulela umnangagwa lokho ezithi kuvunyelwene nguZulu weMathebeleland phezu kokuthi kumele luphathwe njani udaba lweGugurahundi. Kodwa abanye bathi akula kukhulumisana okuke kwenziwa zinhlanganiso lezi loZulu eMathebeleland phezu kwalolu daba. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isisolwe ngabanye abathi kayisoze iluqede loludubo ngoba amakhuphoni la elakho ukutholakala esethengiswa emkambo wensitha. Lanxa ingatholakali impupho, uhulumende ukweze intengo yayo kuliviki ngemva kokuhlaba umkhosi kwabayicholayo. Besithi nxa beyithengisa nge-$50 i-10 kg akula nzuzo abayitholayo. Ngolwesithathu uhulumende wazise ukuthi uzasungula uhlelo lokupha abantu amakhuphoni kusiya ngenani labo ngomuzi. Kodwa abanye bathi kabalathemba lokuthi lokhu kuzaletha inguquko. Omunye wabo yingcweti kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ungabona uhulumende, the whole government, ezisenza ukuthi uyabuya lama ideas ukuthi abantu banika amakhuphoni kumbe bathenga amakhuphoni ukuthi bethenga impupho. Bezazi ukuthi abantu bona labo sebehlulekile ngoba akusoze basebenza. Asiyonto yakuqala yona leyi. Uzananzela ukuthi ngesikhathi sakomgaki nabogono kwakwamale nto ezakuthiwa ngamabhakhosi amashopside engisa nge-forex kuphela but into zala ziloko zishota njalo. So ngibona ngani nje imizamo yokuthi uhulumende engani utshela abantu ukuthi le nto ayenzayo but kungela nto ayenzayo koze iqiniso yokuthi umumbi wona lo abathi bawusubsidizile kumbe uchiphile bawuthatha bona labo abantu abakhona ekugedi beyothengisa ku-black market esizwa kuthiwa omunye umumbi uthengiswa zi-5 Zambia khonakale. So amboni ukuthi ikhuphoni izanceda ngaphi ngoba i-problem i-corruption. Umumbu uyadivertwa uyedengiswa ngentengo ephezulu ku-black market and unless and until inkinga yona leyo ibe-addressed impuphu zatshonishwa.
Kodwa uhulumende yena uthi njengoba kusiba labantu abathenga impuphu yonale ngemali ephansi basebengena emkambo wensitha bathengise ngemali ethexaxa, yikho okubangele ukuthi kube le ndaba yamakhuphoni le. Awuboni na kungaqeda khona lokhu okwenziwa ngabantu?
I-problem yokuthi uhulumende ukuthi enye impuphu kwezinye izitolo iyabigengiswa asithi nge-R150 bese kuthiwa kule inye ejibileyo egengiswa nge-R40. Vele the moment iprice yempuphu isehlukana kangako kuzaba nenkinga, because omunye umuntu uzahambe eyithenga nge-R40 eyithengise ngeprice ephezulu. So kwehlulani ukuthi abantu bona labo still bethatha amakhuphoni ona lawa beyathengisa ku-black market, because umuntu odiverta impuphu eyihambisa black market aso muntu oyithengayo, ngumuntu oyigayayo, ngumuntu olaye ngokuningi bayo. So iproblem ngamamilazi, iproblem yibona labo abasupply umumbu, yibo abadivetayo. Umuntu othengayo angathenga umumbu impuphu zibe zingayi. So vele the problem yisupplier ngokwayo.
Manje wena ubona ungani ngalesi sikhathi sokusilela kwempuphu uhulumende kuyini kade ngakwenza?
I mean, in a normal country, the government is not going to be into the poop. Into the business, but the problem is that the government is controlling everything. Or when the poop is short of the year, or when the poop is short of the year, or when the government is not going to be short of the year. So, the government is not going to just 6 months ago, in Zimbabwe, 3 months ago, impuphu was one of the cheapest things. But the government kanti ukuthi akula muntu ovunyelwe ukuthi ebelele mumbu ngaphandle kwakhe, wakhansi akula muntu omele import. So ama statutory instruments nala atshona efakwa ngurhulumende about umumbu lempuphu yiko kwenza izinto short. So I think government should just leave into zokuthi they control every sector of the economy, because they can't even manage that.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Abasakhulayo bezanu PF bathi kabasoze baye emhlanganweni wokukhuluma ngenkohlakalo oqoqwa ngabanye babo abaxotshwe ezikhundleni ngeviki edluleyo. Abathi uGodfrey Senengamu lo Louis Matutu. Ngokufanayo abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa labo bathi kabasoze baphatheke. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni wenkokheli yabatsha kuZanu PF lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini aweZanu PF. Umgcini sihlalo ehlangothini lwabasakhulayo laba esigabeni seMathebeleland North uThamukanyoni ulandisa kabanzi ngesinqumo sabo somhlangano oqoqwe ukwenziwa mhlaka 14 lo-21 Nhlolanja.
Asoze siye thina ngoba labana vele sebengabantu abasuspendiwe emhlanganweni. So kwakathi sithina asilabudlelwano labo, bazayenza umhlangano bebe labantu ababalandelayo. Thina abethu amayouth abeZanu PF, we are going to tell them ukuthi bengayi emhlanganweni enjalo ngoba bayafika ngale bedliswa into ezingayisikizo besuke sebelahleka.
Abatsha laba bathi lanxa bevumelana lodaba lokuvezwa kwendaba zenkohlakalo, uNyoni uthi baphambana labanye babo. Utsenengamu lo Mathuthu kundlela okumele isetshenziswe.
I-corruption isibulele ilizwe liqiniso leli, but umuntu nxa esebona ukuthi kulomuntu o-corrupt ngahambe engatsheni ezizwe ezabekwa nguhulumende onguyo khokhelwa ngubaba uMnangagwa, njalo ebe ngumuntu oba lobufakazi ukuthi umuntu lowo ngibone esenza i-corruption uyenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Kodwa uma iqala le ndaba yokuthi kumanyanwe ekulwiseni inkohlakalo osewamiswa umsebenzi, uGodfrey Senengamo uthi kulusizi osekuthiwo ngabanye bakhe emabandleni aweZanu PF le-MDC.
The fight against corruption cannot be partisan and will never be fought.
Yokulwisana le nkohlakalo ingake yalwiswa ngaphansi kwamabandla ezombusazwe, kungakho abe-MDC balilungele lokubona ukuthi amalunga abo akazi kulo mkhosi esiwenza ngaphansi njengezizalwane ngesifanayo kwabeZanu PF. Asikubamba abantu ngamandla abamabandla ukuthi bakhuthaze amalunga abo ukuza phatheka kulezi nhlelo esifuna kuziqhuba ezokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo.
Initiating to fight corruption.
Unobhala jikelele kuhlangothi lwabatsha ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uchasisa ngezizathu.
Njengebandla le-Movement for Democratic Change sakhipha-ke uhlelo lwethu ukubana sizakulwa njani lezansi siyaphambili. Kunumber 3 OMP zethu ezinhlanu yimpi against i-corruption. Ngakho ke i-movement for democratic change ikakhulu kuyouth assembly sesile minyaka sikhuluma ngendaba ke yokutshontshwa kwezimali.
Usiziba uthi nxa ezimisele uhulumende wezanu ukulwisana lenkohlakalo makuqale khona kunkokheli yaphezulu.
Asikhulumi kubani uTagwirei, uBilly Rottenberg, labo bonke ke abatshontsha izimali elizweni. So thina silwisana labantu bonke ke abatshontshayo, whether ngwe MDC ngwe ZANU PF. Nxa utshontsha utshontsha ilifa labatsha.
Abasakhulayo bebandla leZANU PF bathi bavumelene ukuba baphatheke kumikhankaso yokudinga usekelo kulungiselelwa ukhetho luka 2023. Abebandla leMDC bona besithi kabasafuni kusetshenziswa ukulwa impi zomdeni njengalokho kwenzakala ngomnyaka ka 2017. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo ezidabuka emathebelelendi zithi ziphakathi kokuqoqela abantu abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla zokugqoka imali kanye lokudla. Iningi labantu ebhinga ikakhulu eNsungwale lilahlekelwe izimpahla njalo abanye babikwa belokhe ebehlezi entabeni la kwezinye indawo eziphezulu. Umsekeli kaMgcinisihlalo webandla leMDC yamathebelele North uMnumzana Jabulani Hadebe uchazisele uStandikile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Esikutholayo ukuthi izulu lohlele ngakapheli njalo imigwaqo eminingi isibhidlizwe lizulu othi vele akusahambeki. Ngikhuluma so abantwana abayehlekile ukuhamba esikolo iviki yena le esiyingenileyo njalo kunzima kukhanya ngani kuyaqhubekela kufika phambili. Inkingo lezo zamagetsi lazo zibulele kakhulu okuthi khona even nomakhalekhukhwini sokunzima ukuthi umsebenzise. Communication yangkhona vele hayi sokunzima. Njalo uhulumende wakithi ukhanya ngani ulobandlulule ngenxa yokuthi lokhu kusenzakala eMashonaland. Wagijima kakhulu ngesiqubu sibona befaka lama-tank namasofa be-addressa abantu ngoduko osoluvele ukhona. But khathesi kwenzakele kwelakithi la eMathebeleland ungani ukhohliwe ucinga uhulumende wakhona.
Nxa usithi imigwaqo ibhidlikile yiphi kakhulu imigwaqo leyi?
Kunomgwaqo osuka eManjolo siya eSiyabuwa. Yiyo umgwaqo omkhulu osetshenziswa ngabantu abaningi ebhinga. Umgwaqo wangkhona hayi usugebhekile vele awusahambeki. So kunemigelo lemifula eminye kuma emgwaqweni yalo imifula yathi vele ingekho.
Bakhona yini asebehlengiwe kumbe bayemukela impahla
ngokudla? Akula ncedo osolutholakele but thina sesikhangelele njengabantu bemathebhele sesibumbe esingakubiza ngokuthi ngama-platforms okuthi abantu abalesifiso sokuncedisa bangaphosela noma yini. Kungaba yimpahla zokugqoka, kungaba yingubo, kungaba yikudla kumbe even imali engaphathisa sesilama-ecocash account esiwafakileyo ukuthi abantu bengaphosela imali lezi ndawo lapho abantu abangahamba bayayishiya khona impahla.
Lokhu likwenze njengebandla kumbe umphakathi wonke nje?
Sikwenza njengenhlangothi ezijeneyo, sikwenza njengebandla, siphinde njalo sikwenze njengabantu abayizizalwane zeZimbabwe. Ninje ngikhuluma baningi abebandla abangifonelayo ngibatshela ukuthi nxa kungokwebandla bengashiya emahofisini awo ebandla ayesewanje besebulawayo. Lento sokusiza kwabanye laba abangekho kwezombangazo labo sile ndlela esingethanda ngazo ukuthi okwabo bangakuthiya ngaphi siwenze ukuthi siphathise abantu bakithi.
Kodwa ngoba nasebethembisile ukuthi ngempela lwabo uncedo luyeza.
Ngikhuluma so kulabantu abaningi abangifonela abanye ngabaseSouth Africa labo sebecreatile abo ama-platform. Imali ngikhuluma sesiraise about 4,000 RTGS kumbe 4,000 EcoCash. Kulabanye abangifoneleyo abase-United Kingdom labo sebevulile njalo enye i-platform. Nabanye bakhona njalo asebengifonelile abavela kwele America.
Udaba lolu luphatha ngokuphuthuma yini nxa kuyikuthi abantu lokhu bethezi?
Luphatha ngokuphuthuma. Ngikhuluma so kule mpahla eziningi esezingenile emahofisini ethwa ebandla kobulawayo nasewanje. Ngikhuluma so nge-Saturday yena le ebuyayo sizagijima siye khona ngale ebhinga ukuthi khona lokho kuvele sikukhona kuhle ukuqalisa ukuncedisa abantu.
Sikhuluma nje abantu bahlezi ngapi badlani?
Bahlezi endaweni ezingani ziphezulu eziyizo ezingasekwa kakhulu ngalawo manzi. Ukuthi badlani bayancedisana ngakhonokho okuyikho osokufele. Indawo eziphezulu ngibalula indawo ezokuthi khona nabe ukuthi kusesigabeni kube le ndawo ngaba licaca ngaba yintaba babe sezintabeni. Vele khona izulu leli libuye ngobuningi kakhulu okuthi ukuthi vele ekuqaleni lihle laphambanisa izindawo eziningi. Abantu bebengafinyeleli especially i-DA's office ne-Civil Protection Unit bebengaboni indawo ukuthi yiziphi eseziaffectiwe but zonke indawo ngobuningi bazaaffectwa at the same time.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC enyakatho yemandebeleni. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi izulu eline kakhulu ngolwesithathu ezansi yamandebeleni lidubule idamu lefakanye esigabeni sesilima emangwe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabo mantshi abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Nazobona ekhaya elihleli lolubekayo i-OA nabasakazi bayo abaludimo. Siyabonga khona ngapho eMelika ngaliphilile thina sibona indlala. Izulu yebo linile kodwa yes kwatsha ukalizini bakithi indlala indlala yodwa. Sidinga usizo sike sihle sidla abantu bakithi. Yimi ungwenya ngilapha eDaluka. Ngiyabonga ehlelweni bakithi qhubekane phambi ngomsebenzi omuhle lisikhulumela. Thina esingelandlebe sisizwa ukuvela kwabanye abasebenzi abantu abakhuluma abantu iqiniso likhona. Siyabonga beyingenkinga yefoni bakithi ngizelani khonapho foni ibatinjelela phansi ngilithanda lo dani bo wathi yami wonke edaluka ngiyayibingelela aphile abantu abalele ngalesi sikhathi. Siyabonga.
Angithi manje nabakithi abasemanzini akukhulunywa kufakwa emhlabeni wonke kodwa kwathi kufa abantu bemashona lendi le begcwele emanzini kwafaka umhlaba wonke ukuthi begijinge besizwe ugijima ama-aeroplane besiyasiza abantu bemashona lendi. Khona manje nabakithi akusukunyelwa phezulu kuyavalwa. Ngiyabona ngiyathemba naku-SABC laku-ZBC akuvezwa khona lokhu kodwa ngabakithi abafayo manje akuvezwa ngoba kufa amaNdebele. Ukwabona mina ngakukhuluma ngakho kuzocela uncedo khona lapho ukuthi kuyesizwa abantu abadubekile emanzini le phansi le lutho ngenxa yokuthi sina senziwa abantu thina. Ingakho sikhale ukuthi usihlukanise ilizwe thina.
Sasaka ze Studio 7 linjani 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 uphahla lokukhuluma phansi khona endani yaseBotswana e-Avron khonayo entenda ukuphawula umnangagwalo kanti vele umnangagwa ngicana ukuzwa uyacabangela nje abantu beZimbabwe nje ukuthi yena ma esedlesota labogawuli labochwena kathi esekwezile impuku uthi abantu beZimbabwe esinye isikhathi baphila njani yena nxa ephile esidle mnandi ngadola ukuthi kwesinye isikhathi abantu beZimbabwe baphile lokhu ebarobha abantu beZimbabwe banika itishu yabo ibhondi elithi imali nebarobha athele umdala mina ngazi ucabanga njani yazi hayi umdala lokhu alamcabanga ostrating shoazizedlula umgabe mani umgabe wayekhona ukuthi kwesinye isikhathi umkhono ungasebona ukuthi umkhono myaphansi wayekhona ukuthi umkhono kwesinye isikhathi awucabange lo mdala ucabangela isisu sakhe kuphila labantu abakhe khathi sinxa izakhweza impuphu ukuthi abantu bezimbabwe baphile njani khona kuyindlala enkaba hayi unkulunkulu ngazi ngabe uyathatha lo mdala lo mani hayi sesidingiwe ngayithi
Salibonani ku studio 7 njalo basazi bami. Ngithanda ukubonga le thuba lithela nikeza lona namhlanje njalo. Mina ibizo lami uDonald Ndlovu ngokuzala ngizala lapha enkaya eGoli. Into nje enzama ukuyisondeza kakhulu kubafowethu na nakubo bonke nje abafowethu. Ukuthi yazi ukuthi kule nto esikhonazayo ukuthi nanku manje izinto ezenzakala ezihlakala ezenzakalayo elizwe lingamazi. Abantu manje bafika izulu kuyabathatha lapha ebhinga ngathi ngezinye indlela bagcwalela ngefuphi la bagcwala amanzi agcwala yonke indawo athatha izindlu thatha iy'mpahla zabantu. Ibe sengizibuza ingathi i-government yona ngwayo izehlukele ingala mali ithi ayinamali yona njengoba imali zezihlala ezindlini zabo kungakusela mali phela ebhenki imali zezihlala ezindlini lakubo siphathele imali ezize kumele ziphilise abantu. Nakho iyehluleka ukuthi amasosha kuthiwa yehluleka ukuthi esiza abantu kusizakala bona babayingcosana bona babagwaze egoli iningi liyehluleka. Ibe sembuya futhi ngisondeza ukuthi nanku nezibhedlela kuthiwa kunamitha kunani ube usucabanga ukuthi umuntu ohluphekile gula ngomkhuhlane oyelaphekayo so kumele kuthwalele ngaphandle kwelizwe maye ngalasihlobo sakhe singaphandle kunzima sesihlelashwa ngaphandle kwala bona abakugavenment basuke lapho beyelashwa ngaphandle kwamazwe akukho. Ibe sengizibuza ukuthi kambe sesele lizwe kumbe sevele lapho thina sesiphila khona ilizwe lethu i-government yethu sekungayena le esiphila khona ngaphandle kwamazwe kuzoba ilizwe linjani kambe lithembele ngaphandle. Kanti abazibona ukuthi banesihlazo nje bayasiyangiswa beyi-government njengayindawo azisize ubuhlungu ngale government le esibusayo le kuthiwa doze ophena ngazi ukuthi iminyango evulekileyo ngiyokufa kumbe ngiyokuphila.
Boge bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi litshengisele emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho kwele Malawi izolo lisithi kumele amalunga alikhomishini achiye umsebenzi. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko wakhe we State of the Nation Address izolo isikhathi ekade mele aqale ngaso sesedlule ngemva kokuvinjwa ngamalunga ebandla eliphikisayo ele-EFF. Siziphetheke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Igqwetha elikhulu likahulumende umnumzana Phil Barr usole umongameli Donald Trump izolo esithi uphazamisa umsebenzi wakhe ngokuba ekhuluma emphakathini njalo engenela kundaba eziphathelane lamacala athethwayo kanye lokulondolozwa komthetho. Amazwi kapha alandela akaTrump awukusola abatshutshisi abacele inkantolo ukuthi yethese umngane wakhe umnumzana Roger Stone isigwebo sokupika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa leli tshumi ngemva kokumfumana elamacala athize. Umnumzana Pa utshele umsakazo we-ABC ukuthi ukungenela kukaTrump endabeni ezinje kusuke kumfake esimeni esibi njalo kuphazamise umsebenzi wakhe. Ngokwakuqala ukuthi uBa aphumele egcekeni echothoza umongameli Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indiana konapha eMelika umnumzana Muzoba Nzincube.
UBill Barr ufele pressure njengegqwetha elikhulu ukuthi khona laye alandele umthetho. Into ekhona lapha yikuthi amagqwetha asebenza engaphansi kwakhe uBarr nxa esetshiya umsebenzi ngoba afuna ukuthi alandele umthetho and i-administration le ka-Trump ifuna ukuthi ibapreshure bona ukuthi bengalandeli umthetho. So nxa abangaphansi kwakhe sebechiya umsebenzi laye njengegqwetha elikhulu ugcina esiba le pressure yokuthi vele alandele umthetho. Yikho sokungani sokuxatshana kathesi lo Trump, ngoba vele at the end of the day umthetho kumele ukuthi ulandele. Ngobani phela abazathetha amacala nxa amagqwetha akhe esechiya umsebenzi? Yiyo-ke inkinga esikhona lapha Mr. Nkomo, ngoba eqinisweni nxa sokumele kulandele umthetho uzabona ukuthi kuzaba lokuxabana kakhulu between yena umongameli uTrump lo Attorney General.
Ukuthi sokulokuxabana phakathi kwababili laba kumbe bekuyisehlakalo esisodwa nje kuphela?
Phela Mnumzana Nkomo, uyabona ukuthi kuqalisa ngesahlakalo senefi esisodwa ukuthi umuntu laye abantu beze begcine bembona ukuthi hayi sezicabangela akasacatshangelwa nguTrump. Uyabona yinto esikhona kathesi, ngoba uyabona uBha phela vele ngumuntu lwana owayephomba ukudonswadonswa nje vele ephomba ukukhuluma izinto eziziyelale, you know, into ezivery unconstitutional nje vele ephomba ukuvumelana nje izinto zikaTrump. Abaningi ababefuna ukuthi khona uTrump ayefuna ukuthi khona benze izinto ngaphandle komthetho, yikho phela basuka bonke ku-administration yakhe. So at the end of the day njengegqwetha elikhulu ubhala ye uyabona kumele ukuthi alandele umthetho. Khangela nto uyakhumbula ukuthi uComey laye wasuka uyabo ngendaba zenezi zokuthi umuntu wayefuna ukuthi leli gqwetha elikhulu efosa ukuthi enze izinto ezingaphandle komthetho uyabona. So at the end of the day babekukhangele phela amanye amagqwetha ukuthi hawu ndoda safunda sonke wena kathi susenzani, futhengisa into ye-dictatorship leyi phela into yakithi le Zimbabwe esiyibonayo thina ezanu-P F. Uyabona ukuthi upresident uyakwanza ukuthi aphume ukuthethe yapho inkunje kunje ndini lati bithi abude kujeri. Uyabona
abaningi abayabe bethe bachothoza umongameli Trump siyazi ukubana uvame ukuphindisela abachothoze abathethise abahlambaze abalengise babe inhlekisa. Singabona ekwenza lokho yini kuBill Barr?
Phela injwayelo kathi bangaki vele anti bonke bengavele bekhulume against yena uTrump sekuyikuxatshana kwakhona phela vele ingxatshana yakhona bonke iqalisa njalo uxatshana njalo phela bonke abasukayo basuka vele sokuxatshana. Ngubani owasuka elokho engumngane lo Trump? UBolton now the other day laphana ngendaba ye-impeachment anti nguyikati la esethengisa owengu-advisor manje oseceleni kwakhe manje uyabona kuyajikelwana ndoda nxa sokuthengiswana kuyathengiswana.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ngiyakuthanda nguRobby Malinga ihamba lentombi enzala uKerry Khumalo. Sishayela lina balaleli isithandani, sishayela umuntu wonke ngosuku lwalamhlanje usuku lweValentine's Day sithi Happy Valentine kini lonke. Ukuziphetha kezo suku usikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zeMathebeleland kwaBulawayo namuhla bekhulumisana ngokuhlupha uZulu eMandebeleni okugoqela udaba lwegugu rawundi. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngowafast 7 okwamilaniswa kuphelile kuliviki hasibeni sonke ngolwesibili. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.